o e indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 25 Zibandlela 2018 nguChris Gande.
Lo ntungamili nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakubenqabeli ukuthi bezoinvesta. Ngibona ngani bazavuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo isidlile kumbe isithethwe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ngokuhlangana losowabo waseSwitzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani nokuthi yena wadlala ndima bani.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenze lentatheli izindaba eseDavos akwele Switzerland.
Abakhokheli benhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baqhuba umhlangano wokubonisana phezu kokuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku ezebulenjini be-intanethi ukusabalalisa imbiko ephathelane lezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha esisakazweni weStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlanganelo sowabo wakule Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa utshele umongameli Alain Berset emhlanganweni weWorld Economic Forum ukuthi eZimbabwe livulekile kwabakwamanye amazwe abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Uthe njalo uhulumende wakhe seguqule umthetho indigenization wona obusesatshwa ngabakwamanye amazwe ngoba ububamba ngamandla ukuthi babe lesabelo esiphansi ese-49% kumankampani abo kuthi i-51% ibimele iphathwe izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa Mnangagwa uthi imigoqo le sizasebenza kuphela kumakampani agebha idayimana le-platinum. Ngakho ukhuthaze osomabhizimusi bakwele-Switzerland ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Mnangagwa wenze inkuthazo efanayo njalo kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe atshiyeneyo emhlanganweni munye. Uphinde wahlangana njalo lo mkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi le-Africa ele-African Development Bank. Umnangagwa lequla lakhe baphindela ekhaya namuhla yena esesiya emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia. Kodwa wenelisile na ukuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sivuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi baba Nkomo ukuthi khonokho kuyikona okuyikhona obekuvele kube nqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho na. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho eZimbabwe, iproblem yayikhona kwakungumgabe. Njalo iproblem ababelayo ngumthetho onalo indigenization. Umnangagwa asesithi wonayo uzasalela ama-diamonds le-mining. Nxa kuyukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube nqabeli ukuthi bezoinvesta. Ngibona ngani bazabuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo isidlile kumbe isithethwe kuhle. Bona okwabo kuphela interest yabo kwezomnotho. Lingabavumeli ezomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugula undikunje bona bebhizi bethapha umnotho kwampani eZimbabwe. Abala problem. Kodwa lingaqalisa ukuthi lithatha umnotho libe nqabele ukuthatha umnotho sebesiba yiproblem sebesiyagada phezu kwentaba. So iyiproblem ekhona ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela. Ngabantu ngeke wabethemba labo abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho.
Alubana ulakho ukubacebisa aba kwamanye amazwe ubungabacebisa uthini?
Engingakutsho Nkomo yilokho. Angifuni ukuthi kuthiwe uMagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-invest eZimbabwe. Hhayi, ayisikho lokho. Engikutsho nanku Nkomo. Mina ngesifiso sami bengingathi mina kabeke bene bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na. Kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani. Kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho. La lukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso nami. Yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu nami. Enziwe ngendlela ehlonipha uZulu jikelele. Nabi ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokho okuyikhona lokusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kusizolo. Okunjengakhona lokho okwenzakala kathesi ukuthi amasosha abhize enkayi ebesabisela abantu bebeyadinga izinto ebantu ukuthi abantu bevotele izandla. Nxa konke okuyizinto khonokho kungaphuma Nkomo ukhetho lwenziwe akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo, ngumjuru owinileyo, kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresident. Hayi, ngibona ngani lokho kuyabe kungasadingakali. Inye indlela ekhokhela ekhethweni ibe indlela eqondileyo ebalulekileyo enhle.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane.
Izizalwane zeZimbabwe ziveze imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos kwele Switzerland, lapho akukhulume khona ngodaba lwezomnotho, ukhetho njalo wathiya abantu belolaka ngokubalekela kwakhe kuphendula udaba lombhuqazwe wegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
EseDavos umongameli Mnangagwa ube lengxoxo lentatheli zindaba lapho aphendule imibuzo ngezomnotho, ezokhetho kanye lodaba lombhuqazwe wegugurawundi. Izizalwane zeZimbabwe ebezilalele ingxoxo yakhe ebulenjini lakumabonakude bachaze ukuba ngempela ubengacaci ecasha ngomunwe ethi akula angakwenza. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi ngempela umongameli Mnangagwa ucashe ngomunwe ekuphendulweni kwakhe umbuzo ophathelane lombhuqazwe.
Sokusobala ukuthi upresident lo mbuzo wegugrawundi uyawuvika. Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho sifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani lokuthi yena wadlala ndima bani.
Umnumzana Thamani Ncube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eBulilima West uthi akumangalisi ukuthi uMnangagwa aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe wegugurawundi.
Akumangalisi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa acabanga ukuthi khona aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe wegugurawundi.
Olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye this constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthi umongameli uchamande ngodaba lombhuqazwe.
Ekhuluma ngegugurawundi uMnangagwa khona ngale ngaseDavos ayikacacanga kakhulu. Ugugurawundi ubekhanya sibili echamalasa in most of his responses okuthengisela ukuthi he was trying to strike ibalance between lokho akwaziyo lalokho ade ifuna ukuthi akukhulume.
umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi uMnangagwa utshengise ukuthi akaguqukanga njalo akana sisombululo ngodaba lombhuqazo weGugurahundi njalo abantu bengamvoteli ngoba elakho ukubabulala esiya phambili.
Siyabonga uMnangagwa izolo utshengisele emhlabeni wonke jikelele ukuthi ungumnangagwa wayizolo ongaguqukanga ophatheke kakhulu ekubulaleni kwabantu bakithi and okhanye ngela solution ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswe njani.
Osakhulayo uHebson Ncube uthi indlela umongameli akhulume ngayo uvika ngomunwe noma nje waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Ukuhamba kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe kuWorld Economic Forum, le ndlela achaze ngayo udaba lweGugurahundi kuyasitshengisa sobala njengezalwane zeMatabeleland ukuthi-ke okaMnangagwa uvika ngomunwe njalo uvala abantu amehlo ngebhili leyathi uyisayinile. Okukhona ukuthi uMnangagwa xa esithi uhulumende kufuze axolise angazitho yena kunguye owayekhokhela lokhu kutshengisela-ke ukuthi uvala abantu amehlo.
Umongameli Mnangagwa sikhuluma manje useDavos kweleSwitzerland emhlanganweni ophathelane lezokuthuthukiswa kwenotho emazweni womhlaba oweWorld Economic Forum lapho abanenyi bekhangelele ukuzwa ukuthi uthini ngezokhetho, udaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthatha kwakhe umbuso esebenzisa ibutho okuthiye inengi lingasuthiseki ngempendulo zakhe sebelinde ukubona ukuba ngempela ukhetho uzaluqhuba kungeladlakela na. Lokhe engene embusweni abantu beMandebeleni leNkabazwe lokhe belinde ukuba axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazo weGugurahundi, kodwa lawo mazwi akhanya esala ukuphuma ecatsha ngokuthi lesi sihluku senziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Kulabesifazana abangamachumi amabili lasishiyagalombili abathole izicoco zokuphutsha izifundo zabo kwezamabhizimusi abazenze lenhlanganiso ye-ProWeb. Izifundo lezi zibizwa ngokuthi yi-Virgin United Business Women's Training and Monitoring Program in Entrepreneurship. Kufika ubatawile Masuku.
Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele nemuli zabo. Uhlelo lweProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso yeProWeb unkosikazi Ophilia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu beProWeb abaseHarare bananzela ukuthi koBulawayo omama bakoBulawayo kabazange baziswe bebekwazi ukuthi ibusiness izirana njani. Basebuya lapho ukuthi bezencedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinisi abo ebelobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenzayo ngamabhizinisi abo bekubhale phansi bebekwazi ukuthi ibusiness iyodwa iphe personal life iyodwa bekwana sithi ngabe thengisa befaka imali eceleni engahlangani le mali endlini befaka ama systems abo wonke in place bekwana sithi bebhadala ama taxes ngoba ukuqhakathela ukuthi inqambe rani business ebhadala ama taxes abantu bezimra babuye lawo benqusiwe ngabantu beprobe ukuthi bezofundisa omama ngokuthi izimra kuyini ubhadala i tax kuyini.
Omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza omama kakhulu. Ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa. Yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi i-business plan.
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo lweProweb leVirgin Unite, uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa amabhizinisi abo. Mina ngaqalisa leProweb ngingomunye wabafundayo kodwa basebengicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama. Ngangibancedisa ikakhulu ukubhala amabusiness plans.
Abohlangothi lukahulumende olwe-small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omutsha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho. Bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele. Omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa.
Ngaqalisa iDinginda Garden ngisenza i-horticulture le events the place kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangile vision kuphela i-training le mentorship kwakungekho ngakho ke ngayinvest a lot of money imali liyana yaye egangeni kodwa anzange ngidele i-partner yami ya give up lami kwasekungani sengive up ngoba kwasekunzima.
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulayitok lamhla kuhlelo asihluzeni bomama kuhlelo olukhangele labesifazane sixoxa ngemithetho yeZimbabwe engavikeli amantombazana engozini eziningi ezigoqela udlwengulwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wakwele Melika wethesa abe Palestine ilizwe labe ukuthi ilizwe leli ngokwalo ukuhlangana lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni weMiddle East umongameli Mahmoud Abbas wale ukubonana lo Pence njengoba uTrump esekele ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo.
Uhulumende waseSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab ngeviki edluleyo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha okuphathelane lengqondo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luza kwenziwa masinyane kulalokho kade kucatshangelwa uNtulikazi engakafiki. Umnangagwa ukhulumela amazwi izolo eSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDavos. Lokhu sekuthiye amabandla aphikisayo esematasatasa ngoba kungamanga kuhle kuwo. Kunsukwana isanda kwedlula kuphume imbiko ethi umkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai ubecele uMnangagwa ukuthi adlulisele ukhetho ngeminyaka emithathu. Sikhuluma nje amabandla aphikisayo abengakaqali ukukhankasa okuqotho njalo akukavunyelwana imigoqo etshiyeneyo eyomanyano wamabandla la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Cassius J. Simana Mpofu endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ekulungiseleni lapha thina njengebandla le-MTC le-MTC Alliance siphansi sokuzulu soke sizama ukuthi sibakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto lokuthi sibathembisani njenge-alliance sokuthi libe sikubandla le-MTC. Kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa, uPresident uMnangagwa, nxa yena esesithi ukhetho kasoze libe khona ngoJulayi, isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho libe phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi atshintshe isisekelo sombuso abesifaka leli langa yena lifunayo.
Mnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani, ubona unganamalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselelwa kwamabandla ozombusazwe ikakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluza ababhekane nalo, ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenze ndawonye. Leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili, kodwa kunediscord ekhona phakathi kwamabandla aphikisayo. So kuningi bona nje amabandla aphikisayo kusafanele bakwenze. Isikhathi siphelile, akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini. So sokuqina kugida abantu isikhathi manje njengoba besesithembe ukuthi ma i-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani, sizowina na, ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edivide nengamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kuningi okwenzakalayo okungahambi kuhle, njengakuzani lakho kuyafana kulokuxabana okunye okufihlwayo, ukufihlwa kwenzakala ekusuku emini kuthiwe siyazwalana ebusuku bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lona ngokwalo hayi alutshengisi sifile ukuthi kulokulamayesenza abuyayo njalo aqatheke kanganani ebantwini.
Makhumalo, uthini wena ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Ikodo lelo elikhulunywa ngobaba uMpofu ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemisebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu isigubu. So nanxa singena kuZulu asaze sibone intatheli indaba zithi landela, njalo sekulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo izindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funafuna bani. So yilo dubo olukhona kanti sikhona. Yebo, naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance, abanye bayayifuna abanye abayifuni. Kodwa into eqakathekileyo ngeyokuthi ubaba uTsvangirai wangena iZimbabwe yonke ebuza uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolo oluvuyayo. Abantu bathi kumele sibambane, bathi kule zinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ikusasa kaZulu. Osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende, so kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hayibo, ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu, ngamandla ethu. Njengoba kungamandla ethu, thina esikufunayo yikuthi libambane. Uma lingabambananga, kakulancedi lokuthi sivote ngoba kunanto ezaphuma. Ngoba baba Mpofu ungakhangela khathesi nxa kule moto ethengiswayo e-$100, mina ngiye $99, wena ule dola. singayekile ukuhlanganisa i-99 le-dollar lana imoto lena kasiyithengi. Lawo i-99 asoze nganelise ukuyithenga, lawo le-dollar awusoze wanelise ukuyithenga. So sokuqade kuqakathekile ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigethwe nguZulu. Njalo iy'nkokeli lezo zilandela imfuno kaZulu.
Mnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, iphoste lakho lokugcina.
Hayi, mina ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye iy'nkokheli zethu ezikumabandla phisa, sicela bakithi libambane likhulume ngezwi elilodwa, kungabi khona olwela amandla, lilwele abantu, lakhethwa ngabantu, liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba lapha namangekho lapha kushuthi kwakungcono kufa ibandla. Kumele kumele lilwele abantu abalikhethayo makhumalo. Salicela kusukisela kupresident kuthangileyo kusabonqube bonke labo othokozane okhuphela abednego sebenza ndawonye likhulise ibandla, abantu bathola bakufunayo, abantu bafuna inkululeko, abayazi inkululeko zabantu ezimama.
Alo-ke umnumzana Cassius Jesus Manampofu, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ndawonye lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, osanda kuthekelela izwekazi leMiddle East, wenze imihlangano lomongameli wakwele Egypt, inkosi yaseJordan kanye lokukhela ilizwe leIsrael. UPence uthi uxoxe ngakho konke okwenzakala endaweni le lomongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt, umkhokeli kahulumende weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu lenkosi yeJordan uKing Abdullah. Uthe kulenguquko emangalisayo endaweni yeMiddle East lapho izida esezikhumisana khona umlota, njalo ezinye sezisebenza ndawonye, kuthi-ke abantwana baka-Isaac lo-Ishmael sebetshengisela ukuthandana okumangalisayo. Ukhumbuze inkokheli yamazwe la ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu basebenze ndawonye njalo babone ukuthi kumele balungise okunengi okubahluphayo. Uthe uTrump ufuna njalo ukuthi balwisane lokwenziwa ngamalucatsha adlalela eMiddle East. Kubatshele ukuthi amalucatsha abulala amaJuda, amaKristu kanye nalabo abalandela ukholo lwesiMuslim. UPence uphinde wathi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamalucatsha awe-ISIS. Okwamanje eleMelika selinike amaKristu labanye abadinga uncedo abathwaliswe nzima ngamalucatsha eMiddle East izigidi ezedlula ikhulu lamadola $110 million.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Fasi umuye qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili.
umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum lamuhla uhlangane losowabo wakwele Switzerland bakhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe zisola amazwi kaMnangagwa awethule ekwele Switzerland.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.